lingali tshona njani zulukani ndaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lonkosazana Ellen Shirie Denga yena ongumqondisi wezokhetho kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Siqhubeka nje sikhangela ukubana ugwalo lwe-voters roll lumi njani.
Thina as ama-political parties, I think it's silomlando omkhulu ukuthi sihlale phansi sibonisise ukuthi into leli singayisebenza njani. And mina ngokubona kwami it's ngoba into leyi affecte umuntu wonke. And yikho ngithi ngokubona kwami ukuthi ama-political parties wonke kumele ihlale phansi sibonisane, including i-civil society as well. Kulabo ma-civic societies anjengebe-electoral resource center and even i-vesn. Labo ngabanye ukuthi singahlala phansi sibone ukuthi how best can we lobby i-government ngile khona, but ngibona ngani into enzima kakhulu.
Siyabona ukubana sekuke kwadlula ukhetho sokulabantwana abaningi kakhulu abadlulisa iminyaka engu 18 okubangela ukuthi bengaba lelungelo lokuyavota. Kuminjani kubona labo asebene lese iminyaka engu 18 njengoba kukhanya kungakhanya ukuthi kuminjani kobo zekhe le registrar's office?
Yiyo into Chris Adeskala engengayikhuluma kuqala phana ukuthi i-voter registration has been suspended and the khathesi kulama by-elections ayenziwayo and lamanye ama-council ama-local government by-elections ade senzakala. So kutho ukuthi we've got abantwana abaningi that have just turned 18 abangavotanga, meaning ukuthi we've got hundreds and thousands of abantwana be so of end of which thina nxa sikhangela thina Zimbabweans ukuvota lilungele lakho and even i-electoral act, even i-constitution yakhuluma ukuthi everyone has the right to vote, but ngenxa yokuthi for some reason ukuthi izekhi yona iyesaba ukuthatha amandla abo from ko-registrar general to register ama-voters, hence abantwana bona labo othi ngabe ilungile labo lokuvota balisebenzisa akwenzakali ngendaba zona lezi zezekhi. So ngenye i-problem layo esibonayo ukuthi we are trying as political parties to compare izekhi ukuthi izekhi is high time i-constitution yakuvumela, i-electoral act yakuvumela, is high time izekhi uthatha amandla akho usebenzise, then we have the process iqalise njalo abantu bebe lamalungelo abo ukuvota. And then for Chris kulenye into futhi adensity maybe ningakhuluma ngayo.
Yeah, ungakhuluma.
In terms of election le edlulileyo besikhala nge-voter registration eyayisenzakala ukuthi i-voter registration loba nje kwaba le that mobile voter registration, but sabona ukuthi kulezinto ezithile eziningi ezenzakalayo and of which thina as political parties, opposition political parties, were not happy about. For instance, now wawuhamba ema-town one in terms of i-publicity yokuthi abantu be-mobile voter registration babe ngaphi ngesikhathi esingabi, that publicity was not effectively done. Kwezinye but wawumangala ukuthi kwezinye indawo like wawubona ukuthi ama-candidates babethatha abantu babo besiyabavotisa especially endaweni zemakhaya. And enye into owawubona ngapha ema-town into esayinanzelela ema-town ngapha kubo-Harare, Bulawayo, laboGweru which overzala ukuthi ama-stronghold awe-opposition, wawubona ama-long queues kulo dwende labantu oluningi. And usuzakhangela ukuthi abantu laba babe-rejistisa kumbe ngabantu abangu-2 kuphela, but and then usuzahamba maybe endaweni enjengabo-Karoi usuzathola kulabantu abako-registrar general abangu-5. It was more of a one-stop shop, ubona ukuthi umuntu uyarejista ukuvota kumbe ongarejistanga lapha uyakwanisa ukuthatha isithupha kumbe kube lo muntu olokhu uza ama-birth certificate. Konke kusenzakala njalo and ama-queues angikhona kwakungela ama-queues amaningi kulama-short queues kungela abantu abaningi, meaning ukuthi i-process ayihamba masinyane, but deliberately ema-town ngapha kwakulodwendwe. And usuzakhanya ukuthi at the end of the day thina the last voters roll of which sayithenga ko-registrar general was mhlaka 17 June 2018. And that voters roll nasasiyikhanyela and then kwaba le research eyayenza yithiwa yi-research advocacy unit i-research nale yakhanye ukuthi ezindaweni eziningi wabona ukuthi anti kule census liyanya yenzwayo ubona ukuthi esigabeni esinde for instance you go to a constituency eHarare South abantu ama figures abantu ababe abavalwayo ukuthi babahlala lapha ngesikhathi se-census babe balutshwane as compared to those ababe ku voters roll siningi kwakule about 17 constituencies ababe le problem yonale yokuthi ama census figures ayemancane compared to abantu be voters roll nezinye izinto okumele ngani sahlala phansi sibone ukuthi siyazilungisisa njani ngoba singayekela come 2018 we are going to cry foul again ngoba izinto lezi ziyabe zingazovikanga
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavuma ungavalelisa abalalela
ngiyabonga abalaleli lale kuhle libe leviki elihle
lo ke bekungunkosikazi lo ke bekungunkosazana Ellen Shiriedenga umqondisi wezokhetho kubandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ebeselaye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale